sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADC obukhangelelwe ukwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho?
I-SADC ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho, ngoba i-SADC ayila i-court report or i-decision, isinqumo esiyenziwe i-court.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi lanxa kungasoze kube lesinqumo sokuphinda njalo ukhetho emhlanganweni we-SADC, kuza kuba isifundo esikhulu kuhulumende lebandla leZANU-PF.
Ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo. Umhlaba lase-Afrika kuya kutshintsha kusiya phambili. Singathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi SADC ithi asisavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene.
Inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC zikhangelelwe ukutshengisela lamuhla ePretoria kwele South Africa zikhonona ngempumela yokhetho lweZimbabwe.
Umbiko wethu omkhulu yikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziweyo eZimbabwe aluhambanga kahle, aluyenziwanga kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADC obukhangelelwe kwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho? Isikhulumeli seSADC unkosikazi Barbara Lopi utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo uzahlaziya indaba ezimbalwa ezigoqela ukuthunyelwa kwebutho eDRC lapho okulokungahlaliseki khona lempumela yokhetho lweZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali othi ngeke iSADC yanquma ukuba kwenziwe olunye ukhetho njalo.
I-SADC ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho, ngoba i-SADC ayila i-court report or i-decision, isinqumo esiyenziwe i-court e-competent ethe ama-elections lawa ahambanga kuhle. Akula nto enjalo. So i-SADC izayenza nje ama-recommendation ukuthi nxa sisiya kukhetho oluzayo kufuze siyenze lo lalo ukuze ukhetho lwethu lungabi lamanye ama ezinye izinto ezingakhanyi kahle. I-example indaba yama ballot boxes, ama ballot papers ukuthi afika njani aphuza kwezinye indawo. So mina njenge-EFF, njengoleader we-EFF, amboni vele ukuthi i-SADC ingatshintshani kumbe ingaphuma lento etshiyeneyo laleyo eku-report ekhuluma ngama recommendation. La indaba yethu ichiene le ndaba yeMalawi. EMalawi kwakule decision ethethwe i-court eyayithe hayi ama-elections ahambanga kuhle, basebe order ukuthi kube le rerun. Kodwa eZimbabwe akula nto enjalo. Njalo i-leadership ye-CCC ithi ama-elections arikwa, but abazake besiconsulte thina abanye ama-leaders e-opposition ukuze sixoxisane, sibonisane ukuthi kanti bona bathi kwarikwa ngaphi, ngoba thina i-evidence leyo abakasinika abaningi njalo abakakhulumi lati.
Manje pho njengoba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhanya emi lele Zimbabwe, ubona ungani kukhona yini okungaphumelela?
Mina mboni vele ukuthi kulendaba ukuthi uRamaphosa umi le Zimbabwe kumbe kamanga le Zimbabwe. IZimbabwe uzakhangela ukuthi ilizwe elizimeleyo, ilizwe elilemthetho yalo, ilizwe elilamakhothi alo. So ukuthi uRamaphosa uthini kumbe le SADC ithini, amboni kungajinja anything kwelakithi, ngoba okwakhathesi akula mntu wahambe ecourt wayathola isinqumo esithi upresident okhona ayisuye president welizwe. Akula sinqumo esinjalo. As far as I'm concerned, mina njengoleader we-EFF sezwa ukuthi upresident wawina and wa-inaugurate-wa and asikezwa ukuthi kulo mntu wahambe ecourt wa-presenta i-evidence different to what it is, ukuze kuthwe hayi ama-election makube le-rerun, afika ayitholi i-evidence yona le. Thina njalo ezi-EFF siyafisa ukuthi engabe i-SADC iyasibuza lathi hlale phansi lathi sibatshele lathi sikubonayo, ingakhulumi kuphela ikhulumela ikhuluma ngendaba ezizwe abazizwa nge-CCC, ngoba i-CCC ilakho ukuthi ingakhulumi izinto eziliqiniso, because thina sinje abakasiniki evidence njengama fellow opposition leaders ukuthi hayi kwarigwa lapha lala. So mina engakutsho ukuthi amboni imeeting le ezayo izajintsha.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esingakutsho baba ukuthi kahle kahle khona lokho nje ukuthi izibe khona i-extraordinary summit ibhekane lokhetho lolu olube lobugwelegwele lobumenemene olwaseZimbabwe lalandela iziphithiphithi lezi ezikhona, ukuthi ke umbuthano we-SADC uhlangane hlaziye uhlazulule yona lindaba. Kubalulekile khona kodwa khona lokho kuthi kubalulekile kunjalo kulandela isenzo sokuqala ukuthi observer mission ye-SADC kusitsho ukuthi la e-AU baphumele egcekeni ngokuthi ukhetho lolu alusuthisi olwaseZimbabwe, aluthembekanga njalo alungeke lwamukeleke eZimbabwe kumbe ku-SADC njengokhetho oluqotho oluletha ubukhokheli obuqotho. Khonokho nje ukuthi iphithizele i-SADC yenza imihlangano yeziphangephange ibhekane lalolu daba kuyinto ebalulekileyo. Sesingaba lalithemba ke ukuthi njengoba kube ngokokuqala ukuthi i-observer mission ye-SADC abahloli bayo banike inyamakhanda babhale phansi bethu kulantu enje, kutsho ukuthi sokungaqala ukuthi sibone njalo ngokokuqala umhlangano lo we-SADC uletha imiphumelo engamukeleka njalo engabongakali ebantwini baseZimbabwe. Ngoba ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo, umhlaba lase-Africa kuya kujintsha kusiya phambili. Sungathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi i-SADC ithi asisavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene, okungaba yinto enhle kakhulu kuzwekazi lase-Africa.
Manje ngokubona kwakho, njengoba ele South Africa kungelinye lamazwe angani alomkanjo kunhlanganiso ye-SADC, ayenelisa ukuthi avimbe isinqumo esingathathwa yi-SADC kakhulu phezu kweZimbabwe, ubona kungenzakala yini ukuthi ele South Africa lizayala lilokhu limi lele Zimbabwe phezu kodaba lwempumelelo?
Lona ibandla elibusayo lase-South Africa lalo liyawuzwa umsindo liyakubona lokhu kuhlokoma kwabantu okuhlanganisa wona ama-South Africans abuza umbuzo wokuthi kanti yenzani i-African National Congress i-ANC isebenzisa igama layo isisindo salo legama lelizwe lase-South Africa ukusekela umbuso ophume ngokhetho lobugwelegwele lobumenemene. ngakho njengamapoliticians labo abalalela ukuthi abantu bathini abezwa ukuthi amakhemkhem athini ngibone ngani mina bazahlonipha umbono weAfrica bahloniphe lo mbono wabantu baseZimbabwe uzoba khona umehluko ekwenzeni kweSouth Africa ngoba labo bayabona ukuthi izwe kazi laseAfrica jikelele iSadic inyikinyi khanda ngokuqhutshwa kwezinto lendaba zokhetho eZimbabwe lendaba zombuso ngakho njengenhlanganiso layo eyazi politiki ethi ihlonipha abantu kuzamele ihloniphe okwenziwa iSadic njalo okuthiwa ngabantu baseZimbabwe ngaphandle nxasele izimisele ke lona ibandla lase ANC ukuthi libandakaniswe lezanu PF lifaniswe lezanu PF phakathi kwezwekazi laseAfrica okuyinto engingayiboni isenzeka lula lapho mnumzane ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Jack Trompofu ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo leCCC, inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition leye Not My Name, lezinye zikhangelelwe ukuthi zizatshengisela lamhlanje ePretoria zikhonona ngokhetho oluqutshwe eZimbabwe emhlazi ku-23 Ncwabakazi lonyaka. Ekuhlaziyeni lolu daba, uDabo Kancube oStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeSadak Citizens Democratic Society, njalo engumgcinisihlalo webandla leCCC kwele South Africa, uMnumzana Trust Ndlovu.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, alwenziwanga kahle. Ukhetho lwenziwe laphana lunengcindezelo yethando yabantu nezifiso zabantu zacindezelwa. Njalo ne-report esathi iyakusho ukuthi ngesiNgisi phecelezi the elections were flawed. Kusho ukuthi ke ngaleyo ndlela ke uhulumeni okhona uzifakile, kusho ukuthi asiwurecognize lo mkhulumeni. Sifuna ukuthi sibhekise khona kwaSadic lapho ukuthi Sadic on your report, ayibhalwanga yi-clear report, ibhalwe yibo, they must do something. Akumelanga nje kuthuleke kanje. Kufana nokuthi umuntu utholakala ukuthi unecala lokudlengula noma utholakale anecala lokubulala kuvele kuthulwe nje kanjalo. Akwenzeki.
Kule nhlanganiso ezithiyeneyo eSouth Africa nje, ebe zikoqa ukutshengisela, sibone enye eyayifuna ukuthi itshengisele ekuqaleni kwayonalinyanga emesina kodwa yayaliswa. Sabona be-progressive Zimbabweans in South Africa labo besithi bazatshengisela mhlaka 26 October. Kungani kungeneliseka ukuthi inhlanganiso zonke nje zibambane zitshengisele zindawonye?
Hayi ke angithi njengokwazi ukuthi thina yithi ke abe-opposition siyi-political party. Lawa okhuluma ngabo noma ke sisebenza sonke sibaxhaxhasa sisebenzi sizwana ngemgomo mhlawumbe nenhloso nenjongo kodwa ke ngabantu esiwabiza ukuthi ama-social movements ngabantu abareactayo kwinto eyenzekile eZimbabwe abafuqwa ukuthi manje bazondile yazi baphatheke kubi ngaloko kwenzakalayo njalo asikwazi ukubalela ukuthi labo bagijime ngendlela yabo abagijima ngayo. Thina siyabaseka. Angazi ukuthi wabona yini ukuthi Progressive Zimbabwe ngaba ngangikhona lami uma baya Eastgate Consulate nayo le bathi era ngangikhona uma baya embassy. Njalo ke uma kuthiwa kumele njengoba bafuna ukuya kuphi Bed Bridge siyabaseka njalo nathi siyabacela ukuthi basiseke sisebenzisane njengenhlanganiso zaseZimbabwe
kuthi selizaqhubekela phambili litshengisela ngolwesibili abantu bayabengekho emsebenzini na.
Hayi, abantu bazoba bekhona emsebenzini bona labo esizobathola ngoba phela asikwazi ukuzenzela lathi. Kube kuya ngathi sivele sithanda ukuthi kube Saturday ngomgqibelo kodwa ke ngeke kusayenzeka lokho. So sizozama ukuthi nathi sigqugquzele abantu simobilize impela nje babekhona.
Loke ngumnumzana Trust Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yeSadak Citizens Democratic Society njalo engumgcinisihlalo webandla eliphikisayo leCCC kule South Africa obexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Uhulumende uthi abamabhizimusi amancane kumele bengesabeli kachana ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe besamukela elemelika kuphela. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwethulwe ngumphathintambo obona ngezamafekithali unkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kokwethekelela osomabhizimusi amancane laphakathi athengisa ukudla lokunye aseHarare.
Kodwa kulabanye abangathathi imali yeZimbabwe, abathathi imali i-US dollar kuphela. Manje lapha besenze njalo kuthi abantu beZimbabwe abasebenzisa iZimbabwe dollar sebezathenga ngayo.
Ngemva kokuvakatshela lawo mabhizimusi, unkosikazi Nyoni utshele intatheli izindaba ukuthi kuningi okumele kwenziwe ngosomabhizimusi asachathulayo ekulandelweni kwemithetho yelizwe.
Esesikutholile-ke ukuthi abanye bakhona sibe bakuleli lizwe. Okunye sikubonileyo ukuthi abanye bathengisa ukudla okunjengethukela, okunjengeflower, kodwa bakufake phansi emhlabathini okungavunyelwayo.
Ekhuluma leStudio 7 othengisa impahla koBulawayo, unkosikazi Winnie Moyo uthi isifiso sokusebenzisa imali yakuleli ulaso kodwa kungatshabalalisa ibhizimusi lakhe.
Yile ndlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo kubhizimusi yami. Ngisebenzisa imali esiyibizayo na ukuthi yiForex. IForex le ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami ngoba imali yethu esiyisebenzisayo le eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode staff sami kumbe ngithengise lama-customer ami ngoba kusho ukuthi lamalanga ngabe ngitshintsha ama-price.
Umqondisi wekhomishini emele abathengi e-Consumer Protection Commission umnumzana Zororai Muranda uthi kunganceda abathengi nxa izitolo ezincane lezi zingavuma ukusebenzisa imali yakuleli eholwa ngabanengi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology NUST umnumzana Stevenson Dlamini uthi imali yakuleli ayiqinanga okokusebenziseka
edabeni lokusetshenziswa kwemali yakithi. Kuphela uma business kanjengamathasho akubambeki manje ngoba laba bantu impahla yabo abayitholi khonapha elizweni lakithi bayithula kwamanye amazwe bayithatha elizweni lakithi South Africa. Okuthi ukuthi nxa befuna kuze banele sikuyawoda kumele bathengise ngemali yayona le abathenga ngayo khonapho. Akufani lamanye amabhizinisi amakhulu alamathoba okuthola imali yamanye amazwe ku-auction. Imali abayitholayo yona le abathengisa ngayo ukuze bayewoda ngayo.
Kukhanya kulokwehlukana kwemibono kuhulumende ngoba ugatsha lwezomnotho luchayela ihlombe abamabhizimusi asakhulayo kodwa ibhanga elikhulu lelizwe lisithi lawo mabhizimusi afuna ukuhlolisiswa ngoba engabe esebenza okuphambana lemithetho yelizwe. Kodwa unkosikazi Nyoni namuhla uthembise ukuthi uhulumende uzasebenza gadalala ukuthi ephathise amabhizimusi asachathulayo lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yenguqu iZifa uYvonne Mabika Manwa usekhuthazwe ukuba engavumeli ezombusazwe zingena emdlalweni wenguqu. Iphephandaba lobulembe lezimlife.com lilodaba lokuthi owayengunozinti weqembu leDynamos uGift Muzadzi ubutshiwe ngemva kokutholakala kwezihlahla zensango engadini yakhe. Umzadzi uhlawuliswe imali engamadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamashumi amahlanu i-50,000 Zimbabwe dollars. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zulu 7 sabiyelela. Ngadanisa kakhulu ukuzwa abantu beZimbabwe sebethemba abantu abasangene umqondo njengoSengezo Tshabangu. USengezo Tshabangu noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi asaphilanga kahle ngoba angeke ethi yena akareporti kupresident ungusecretary general. Yiphi politics ayikhuluma uSengezo Tshabangu ngaphandle kokuthi uyifazi uthengwe izandla uyi-CIO ngoba siyamuzwa ukhuluma into engekho nje amaphuphu. Even kuzana uPF lapho asebenzela khona angeke evuke ezibeke kuba ngusecretary general ethi kasareporti kumnangako ngoba bengamudla namakhasi kuzana uPF. Uyasidakelwa nje kahle kahle uSengezo Tshabangu kuTripusil amaZimbabwe onke jikelele. Abantu beTripusil kumele bembone uSengezo Tshabangu uthengwe izandla uyagula emqondweni. And emayikhothi bazodliwa amaZimbabwe sobe indaba le beyithathe befake ezandleni zabo bezikhulule bona ngoba ngiyeke thina sivume ukuthi umuntu esingamazi siye kuye evuke ezithi yosengupresident. Phela uSengezo Tshabangu lapha uzama ukutshela amaZimbabwe mina ngosengupresident wepharty ngoba angasareporti kupresident weTripusil futhi yena ngosengupresident. So abantu beZimbabwe bethi cha ngiyeke sibuswe lesihlanya thina siyabona.
Ngiyabingelela nami ngostudio 7 ngiyabingelela. Indaba kaPhugeni le ukuthi abanye abantu babebona ngayo indlela ubona ukuthi sithini but indlela uPhugeni akhuluma ngayo iyabambeka njalo iyazwisiseka ngoba uma uthe kukhanyela umuntu esintini angiye ukwenza ukuthi kuvele umuntu emashonaland abuye athathe umbusa ubusa abantu besindebeleni bona besendaweni yabesindebeleni awungathi kukhanyela khona ukhulu nanxa ma singathi siphugeni wrong kodwa siyabe sisenza into esecekeni ngoba indawo leyi ibulawayo ngemandebeleni ayibuswa namandebele. Uchamisa akakwazi ukuthi angathatha umuntu wake bamfake esindebeleni anti kakhokhele abantu besindebeleni yena akakhokheli njengopresident kuphelele khonapho then amanye ezinye izindawo zibuswe ngabanikazi bendawo kanyena afake labo abafunayo bebe yisihlobo noma abangani wakhe.
Ngiyalibingelela bantu wakastudio 7. Hayi mina ngikhuluma ngendaba eyenzakala koBulawayo. IBulawayo kayila mama. IBulawayo amanzi siwakhaya emgwaqweni kuyageleza. Yikho lapho abantu abakha khona amanzi, esithola khona amanzi. Ubuhlungu bangakhona. Cela linabantu bakastudio 7 like lisincedise lapho ngeke ngasinika amanye amacebanga awokuthi that singaba le voice engafika ku-City Council. Ngoba u-City Council uthumezela izincwadi zamanzi ezesabekayo ezindlini khona amanzi engekho. Amanzi ekhiwe esitaradeni kunjenje njengoba izulu linile abantu bakha amanzi agcwele ingcekeza yonke ngoba iBulawayo igcwele amaphampa yonke indawo uyabungasakwazi ukuthi abantu bazaphila kumbe abantu bazawa ingcekeza eyenzakalayo sibe sesizibuza ukuthi kathi lezi ncwadi ezingena ezindlini ezamanzi amabhili amanzi ngawani ngoba amanzi ngawakho ezindlini.
Yes, bingelele kustudio 7. Ye hayi siyayizwa indaba le kunye uFelix Magayila Mapaspanda othinana into eyenziwa nguSengezo Tshabangu lokhaliphana uPhugeni iphambene. Hayi nasiyibona into eqondileyo kakhulu ukuthi abantu labantu kabazibuse endaweni zabo kuliqiniso. Ungaziye kuphi umhlaba uzathola abantu labantu bezibusa ezigabeni zabo. Soze uthole umuntu wakwenye iprovinsi ezobusa enye iprovinsi, kayenzeki lokhu. Ama-councillors ama-MP vele kumele ukuthi abantu bamelwe ngabantu bakuleyo ndawo, abantu bamasiko yaleyo ndawo, abazi yonke ikhasha yaleyo ndawo. So yena oppose ubaba lo Magayila Mapaspanda ezo oppose into ekhulunywa ngokhaliphana uPhugeni loSengezo Tshabangu omqondisi moyo bonke laba bantu yabathuka uyabahlambaza ngoba kafuna ukuthi abantu basemathebuleni bezimele beke bephakame lawo beke beziphathe ezigabeni zabo. Ufuna ukuthi sizophathwa ngabantu bakwezinye izizwe kutho ukuthi Magayila Mapaspanda kasiwa semathebuleni noma engamathebuleni make sure ukuthi akubone lokuthi kuwrong ukuthi abantu bakwezinye izigaba besuke bezokubuza kwezinye izigaba. Siyabonga.
Mastudio 7 linjani badala linjani? Ngilenkinga ngalaba badala abazithwayo beTripC la bantu bazakazana beTripC beqedra bokuhlukumeza abantu beTripC ozathi uzithi ngakompofu ukuhlukumeza abantu ngakompofu njani le nto leyenziwa umuntu ogula ekhanda laba badala bazivulela amakhanda bayazi nje into abayenzayo bagula ngengqondo nje kuphela.
Estudio 7 siyabingelela enkundleni enkulu kubasakazi kunye nakubalaleli. Siyayizwa mpela into kaSengezo Tshabangu lokhaliphana iPhugeni ayeke ukurikhola amalunga esisistimu. bathi bona abakhethwanga ngabantu bafakwa yinkokheli. So anyway, siyakuzwa lapho bathi bona bafuna abantu abavele ebantwini, abantu bangakhethelwa, abantu ababakhokhelayo. So umbuzo wami mina ulami kuthini, siye sezwa laphana isikhathi kubalwa amavoti, kunalo indoda wayeyinidinga yayidingane upristike kosibanda samuze balelwa abafuna ukuthi uthole amavoti angaka endaweni engawuthola amavoti angaka. So umuntu njalo uyarecallwa namhlanje kuthiwa akakhethwanga ngabantu. So sisuka singazi ukuthi la mavoti wayewabalelwa, asazi noma mhlawumbe wayeyikhethelwe wayevotele ukhwana kwakungasibantu, asazi la. So into esifuna ukuyibona manje sigadile ukuthi labo bona laba abathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye esikhundleni, ngoba uKhaliphani Phugeni bake bambuza lo mbuzo njalo, laba ababekhethwe ngabantu bona bazongena naye esikhundleni, wangawuphendula lo mbuzo. So sigade lapho ukuthi sifuna ukubona ukuthi ma ngempela ngempela kuyukuthi basebenzela abantu, basebenzela uZulu wonke, balwela abantu, bengasetshenziswa iZANU PF. Sifuna ukubona khona la ukuthi bona laba abathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye. Asifuni ukuzwa futhi lezo ndawo sikubuka sezithethwe iZANU PF.
Kathesi ungakhangela khonapha badala, sithwele nzima, siyasebenza, imali zangukhona amakhiwa awasibhethei nomamayini awahambisi izimali zethu zama-benefisi ezamapensheni kwa-MIPF. Wonke nje abulabani olandelelayo, itaxi yangukhona ikhwelile siphezulu, uthola umuntu edidakthela u-75 ipheyi itaxi ngumbani ozalbehlamulela thinazimbabwe.
Sijeseze ngiyabingelela abalaleli labasakazi. Hhayi, okwakithi kunzima bafowethu, kunzima into kudlala ezibhedlela kwelamithi, abantwana bayagula khonapha emazweni asisayelatshwa, kuthiwa kuyilanikini. Abanye phela babe bengalama-passport abantu khona la, lo le passport engalathini into engasayilatshwa. Kade abasizwe elingane zakithi ophukeni labochabangu laba into zabo lezi abazenzayo, ngoba thina sizama ukuthi ngabe kuthi abakhuluma sobe sitele ukuthi sokule mithi ezibhedlela, lokhu esikwenzayo sikwenzele ukuthi singanxase sikwenzele kube le mithi ezibhedlela kutholakale imisebenzi. Thina into esiyidinga sadinga ukuthi iphathi lenkabani lenkabani, esesikudinga ukuthi kube lo tshintsho abantu bethole imithi ezibhedlela belatshwe, kuvuleka amathuba emisebenzi, sike sisuke emazweni siyekele ukuthethiswa ngabanye abantu endaweni zabo. Siyacela lokho esethu kucelayo bakithi, kambe ngabe kuthi abayakwazi ukukhuluma indlela abakhuluma ngakhona, anti ngabe sebesizamele ukuthi kukhulumela khona-ke la nge-cookground le asiqede nabazali bethu ukuthi e-cookground la abantu abanabazali ababulawa e-cookground lithini ngabo, anti ngabe sesilayo impendulo yangikhona. Akele sidlulisele lowo mbiko-ke baba Phugeni lo baba uThabanga ukuthi sidlulisela khona ngale, ngoba lokho okunye selukwenzile kwalunga. Akele silungisele lokho kwe-cookground asiqede labazali bethu, ngoba labo lathi sisesenhlungwini siyabadinga le khaya engangithwali ngobaba elenza izinto zenzakale.
Salubonani, salubonani, salubonani Studio 7, Studio 7. Hayi, sezwa sezwa izindaba lokho sizimamela wona. Lami bengicela ukubuza ukuthi uKhaliphani Phugeni nabosenzo Chabangu, i-CCC icentile amasimu, uKhaliphani Phugeni nosenzo Chabangu bafika bengena kuphela sefuna ukulima phakathi bona. Hayi, into yakhona lenzima. Lami bengicela ukubuza ukuthi ngabe abe-CCC bona bakuvuma yini lokho kumbe bayenza njani, ngoba kufanele ukuthi nalabo balwampela kubonakale, ngoba lathi sisendaweni ese-South Africa siyazama ukuthi sitshengisele mpela ukuthi sibonise ukuthi asijabule.
Lo-ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki, njalo nxa likhuluma libone ukuthi lapho elikhona akulamsindo, alikho emoteni, lezwakala kahle, ukuze senelise ukudlala imilayezo yenu. Siyabonga.
I'm gonna put you on.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke sifike ke emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ngambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADAG obukhangelelwe ukwenziwa lamhlanje kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye phela indaba ntambama ngo 7:30.